na katesi ite isipuma final announcement ye voti watholakala ukuthi umlangagwa uphumelele kumavoti wamchiya uchamisa ibanga elilutshwana nje lingatsholutho sase saqalisa ukusondela ukuthi yiwo lawa amavoti la asengezelelwe athatha engezelelwa umnangagwa ukuze athole ithuba lokuthi azonguye ozaba yinkokheli yezizwe.
Namafitshane kusho ukuthi libona kulobucilibezeli okwenzakalayo.
Kakhulu sibona engathuke lobucilibezela obenziweyo. Mhlawumbe bathe bebona benanzelela ukuthi iZANU-PF ithole izihlalo eziningi ephalamenti, bona bahle baloyisa ukuthi uma kunjalo ithole izihlalo eziningi, abantu bonaba abavotele abantu bezana kumele babe bonke bemvotele umnangagwa.
Ngesikhangele lona ibandla lezaphu lenze njani ukukhethwa?
Hayi, ibandla lezaphu lizamile kodwa alisaphumelelanga ngendlela esasinakana ukuthi lizaphumelela ngayo.